abakumanya amazwe abangenele umhlangano eJohannesburg bathi bafuna uhulumende abachaze ngokusobala ukuthi kungani uhlelo lo-Operation Fiela lungasazingeli izigebenga kodwa seludinga abakwamanye amazwe abangela mvumo yokubaselizweni. Umgcinihlalo wenhlanganiso emele abakwamanye amazwe kwele-South Africa, e-African Diaspora Forum, umnumzana Mark Tafu, uthi okubakhathazayo ukuthi selokhu lwaqalayo lolu hlelo lugxile endaweni ezingabaningi abavela kwamanye amazwe, kanti kubotshwa kakhulu abangela mvumo yokuhlala kwele-South Africa.
Siphakathi kwemizamo yokubonana lomphathintambo wogatsha lwezamapholisa, umsekeli kamongameli welizwe kanye lomphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya, ngoba lolu luhlelo lwezwe lonke. Akufanelanga basebenzise lolu hlelo ukucwasa abanye abantu.
Ngenyanga ephelileyo uhulumende wethule i-Operation Fiela yesibili ehlanganisa amazwe wonke ezomvikela ekulwiseni ubugebenga. Kodwa iningi laba kwamanye amazwe bakhala ngokuthi abezomvikela laba nxa befika eziteza abahlala kuzo bawisa izivalo babavuse phakathi kwamabili bese kubothwa labo abangelancwadi zokubaselizweni ngokusemthethweni. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuto Mabena uthi loba nje besekela ngokugcweleyo lolu hlelo kabathokozi ngokuthi injongo zalo zikhanya zingalunganga.
Sizama ukuthi sizwisise indaba leyo yokubotshwa kwabalotha i-Operation Fiela ekhangelele ukuthi ngoba thina-ke siyasekela i-Operation Fiela kodwa singakusekeliwe ukuthi kube sekubotshwa abantu abangelazincwadi zokuhlala la ngoba ukusekela kwethu lathi singama-victims awe-crime.
Kulo mhlangano abakwamanye amazwe laba abebesemhlanganweni lo oqoqwe yi-African Diaspora Forum bebebize lo meya wedolobho le-Johannesburg njengoba kunguye obedumile ngodaba lokuthi abakwamanye amazwe abangela mvumo yokuba kwele South Africa ababuyele kubo. Kodwa-ke i-ofisi kameya ikulandule lokho isithi kayisiyo ngxenye yalo hlelo. Inhlanganiso zabakwamanye amazwe zithi akufuzanga kuzingelwe lokubotshwa wonke umuntu ongela mvumo yokuba selizweni ngongekho emthethweni. Bathi abanye balaba bantu kungenxa yephutha logatsha lwendaba zasekhaya olwesibeka ukubapha lezi ncwadi. Ngakolunye uhlangothi kulabathi abanye ababothwayo yizithetheli ezibaleke emazweni azo ngezombusazwe okokuthi bangaphindiselwa emuva kufaka impilo zabo engozini. Nalesitudio 7 Johannesburg kwele-South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.